thina kathesi uhlelo besulwenza sichasane le Ministry of Education. Siyenza ama programs ku radio ayiwo acwayisa abantwana besikolo ukuthi bengazinanzelela njani ngalesi sikhathi se COVID. Njalo kwesibili siwenza la othwana ngama psychosocial support ancedisa ukuthi bekwanise ukumelana lokudidana kwezingqondo ngenxa yomkhuhlane we COVID-19. Besiwafaka ku National FM radio, njalo siwenza labo dokotela labempila kahle, njalo amane azayenzwa lama teachers avela khethwa yiMinister of Education ukuthi akhangele lolu hlelo. Ikanti njalo besikhangelela ukuthi thina uhulumende ngohlelo lwakhe lwe-vaccination ukuthi engxenye amanye amatitshala angathola njalo asezikolo, ngoba sokusobala ukuthi basengozini labo labantwana njalo basengozini. Ikanti njalo besikhangelela ukuthi ngabe nxa izikolo zivuliwe kuyadingakala ukuthi uhulumende asize izikolo ngamamaski abasize ngezindlela zokuzivikela kulo mkhuhlane.
Lilokhu liphathisa yini kuma-quarantine centers, njalo okuningi osokufuneka kathesi kuyini?
Kathesi ama-quarantine center amaningi abengasagcini bantu. Abantu abaningi bebedlula betshengisa izetifiketi zabo eze-COVID-19 ukuthi umuntu lo kafumanwanga ukuthi ulawo lo mkhuhlane, bebengasagcini bantu. Kodwa into esasiyenzile ukuthi ama-quarantine center amaningi sasibanike izinto ezingabathatha isikhathi eside zingapheli. Lapha ngikhuluma ngama-sanitizer, abanye sabanika imbheda, abanye sabanika imatras, njalo kwezinye iindawo, kwezinye izibhedlela sasibalungisele amasola i-energy esola amanzi abantu abagulayo kwenza ukuthi abuye through isola, kumbe singathi ukukhanyisa amalayithi kube le sola. So kulezinto eziningi esabathiyela zona ezingabasiza loba kathesi nxa kungabuya abanye abantu. Kodwa besithe kibo nxa kungaba lesidingo njalo bengakwanisa ukuthi bebuye kithi sibone singenza njani. Isidingo esesikhona kathesi esikhulu ukukhuthaza abantu ukuthi beyethatha le injection. Njalo siyananzelela ukuthi inkokheli zelizwe njengomongameli nxa ethatha leyo injection kuyakhuthaza abantu kakhulu. So labafundisa abantu ama-bishops ayathatha, kuyakhuthaza abantu. Ngasiphumeni ngobuningi bethu siyayithatha leyo injection.